Yisebenza le nhlanganiso okuthiwa iPlumtree Development Trust. Yonake isebenza endaweni yePlumtree lo mphakathi wePlumtree ithuthukisa inhlelo zentuthuko ezenzakala ezabelweni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba sesinanzelele ukuthi indawo yakithi yePlumtree labantu bakithi abePlumtree babukwa sengani ngabantu abangala ndaba lenhlelo zempucuko. Ngakho ke ekusebenzeni sifuna ukuthi sibe lomsakazo okuthiwa iGetshenge FM. Sifisa ukuthi abantu bebekwazi ukuthi abantu bePlumtree ngabantu abafisa usebenza bethuthukise izigaba zakubo. Njalo futhi besifisa ukuthi umsakazo lo usisize ukuthi ulimi lwakithi lamasiko akithi kuqhubekele phambili.
Ye, nxa sikhangela ke ngezentuthuko elikwenza kakhulu khona ngale kuyini.
Kusho ukuthi iPlumtree Development Trust yazama kakhulu ukusebenza lenhlanganiso ezigoqela eze youth, ezigoqela ezabomama, ezigoqela ezezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Kodwa injongo ukuthi kube lokukhulumisana lokuxoxisana ngenhlelo ezenzakalayo ukwenzela ukuthi abantu befake imbono yabo ndawonye, bebone ukuthi kanti bengabamba qhaza bani ukuze indawo yakibo ithuthuke iye phambili.
Okwamanje singathi okuhluphayo ngokuthuthukisa isigaba sePlumtree kungabe kuyini?
Abantu kabakwazi ukuthi kunamathuba akhona. iPlumtree ngezinye zendawo ezithuthukayo kakhulu ngezinga elimangalisayo. Kodwa besifisa ukuthi umphakathi owasekhaya lalaba abangaphandle abalokhe bengalalwazi lokuthi kwenzakalani ekhaya kababuye bezozama ukuthi labo bethole isabelo. Uma sikhuluma ngenhlelo zentuthuko sifisa ukuthi wonke umuntu ovela endaweni yakithi ebekwazi ukuthi khona maningi amathuba lapha abangaphatheka khona bethuthukise indawo yakubo.
Nxa sikhangela ke i-fellowship le okuyo iza kunceda ngani njalo iyanceda njani ePlumtree?
Izosiza kakhulu umphakathi wakithi kumahlandla amaningi. Ekubuyeleni kwami ke ekhaya sengisiyasebenza lenhlanganiso ezizama ukuthuthukisa indawo yakithi, sesisebenzisa lokhu engikufunde lapha, sibone ukuthi kungasisiza kanjani ukuthi sithuthukise indawo yakithi.